uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlano 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Clifford Matorera uthi iningi labantu laba bakoBulawayo. UMatorera uthi umumbu wokusiza abantu abehluleka ukuziphandela ukudla wedlula kancane inkulungwane lamakhulu amabili kusilinganiso sama metric tons 1265.85 metric tons ngenyanga. Uthi banengi abantu okumele badingelwe ukudla.
We have started to identify people in every community. We have started with Harare.
Siqalile ukubadinga laba bantu emphakathini wethu. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that at least we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili, 2.2 million, abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwethukela ngisizakala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiyacela abanye babe sesihlangana labo bese senza iround yegrocery kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha ngizuza irayisi ngizuza ifulawa.
Uthi babephila ngokulima amabele lomkakhe ngesikhathi kusana izulu elineki.
Ngangizuza loba amasaka angu-10 loba 12 ngangifika. Ipentsheni bani yakho nesiyiphiwayo ngama-$12. Ngeyokugada bekuphenduka liphenduka. Ngingagada $5 ngiphenduke $5 ngisala $2.
Banengi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye selala eziko.
Kudliwa ekuseni lantambama kuphela. Ekuseni kwakhona siyabe sipheka irayisi. Ntambama isisitshwala lamaveji ngoba inyama iyadula. Unxa udlile uyabudla amachansi wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatimba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedi loba 5 days ngoba ilutshwane. Sawumumo wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili. Indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele siswele ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo. Ngingathi lokho ababekubizeka ukuthi i-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonoko okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndilabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi ngizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibili ukuthi kukhona uyakuthatha ngapha ukudla ukuthi udle kathathu. Uyakuthenga ngani imali uyibone incane nje. Ungabona kathesi umuntu ozenza isikhulu engumuntu osebenzela uhulumende. Hayi, ulisela.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokichi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali ayisathengi lutho. Sokusebenzisa iyusa lapha, thina amayusa siwatholi. Indlala, izindlala sisibulele. Izinto ziyadura, isikafu siyadura. Ilizwe asisalikwanisi. Ilizwe selinzima, sesikhathele.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balza, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sesibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwandendaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika phose i-2.2 bakhona kungabatholakala endaweni ezihlukeneyo zemadolobheni, hatshi eHarare kuphela, kodwa amadolobha onke elizwe,
not just Harare but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokunganikwe zulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gamba.